Ngiyabonga ibizo ngudezi Ndlovu wangapha eTholoton sebenza namahlanu kodwa ke vele sibabiza ngokuthi amathwa ya ilokhuze indaba yeradio isasenzima ayikakafinyeleli kahle ebantwini ayikakafinyeleli nothi nje kumahlanu kuphela kodwa eTholoton endaweni eziningi hayi iradio especially leze ezikhatshana kwesekugcineni kwemhlaba esithi thina nesithiwa ngamalokhuze namamajini sokuthi iradio ayikakafiki kahle kibo ngale kayikho vele and khona lokhu kuyalimaza kakhulu elwazini ngoba siyabona ukuthi kathesi ilizwe umhlaba esesiphila kuwo usudinga nje ukuthi abantu baxhumane laphana nalaphana izinto ziyenzeka kodwa azifinyeleli kahle ebadaleni ngoba izindaba azitholakali kuhleka hhayi iradio ayikakabi khona
njengabalwela ilungelo loluntu selake lazama yini ukuthi lixoxisane lo hulumende ukuthi abantu laba bathole amagagasi angabenza befinyelele imisakazo
sike sazama ukuthi sikhulumisane abaphethe manje ke uthupho lwakhona ukuthi ilizwe lethu lidonsa nzima ngesikhathi se-COVID lapha sike senza uphenyo sifuna ukuzwisisa ukuthi abantu ulwazi ngemikhuhlane naleyi enjengabo COVID balithoba njani ngesiphecelezi lesithiwa singathi ama-sources of information sesathola ukuthi vele iradio yenye into nje engekho ulwazi abantu abalitholi kuhle lamaphephandaba kawekho kodwa-ke baye basithembisa ukuthi hhayi baphezu kwayo indaba naleyo yokuthi ulwazi lufinyelele ebantwini ngiya-understand ukuthi etholotho kule booster eyakhiwayo nale endanza kubongqoya yona le eradio ukuthi iradio ifinyelele ebantwini sithemba kuzaphumelela kuhambe kahle
imitshina yakulezi nsuku bona bayayithola na njengoba sibona ukuthi kwesinye isikhathi okuphuma emsakazweni bengakuthola kubo-WhatsApp kumbe kobunye ubulembu
ye hayi o-WhatsApp bakhona labantu futhi amafoni ona lale WhatsApp usebenawo kodwa ayisibo abaningi lazi okunye okuhlupha nje ukuthi i-metric yakhona hayi ibamba nzima ibamba nzima phansi endaweni ezinjengofana labo sancinyana kuwathebheni kubophelandaba hayi ibamba nzima i-network yakhona noma ikhona kwesinye isikhathi le WhatsApp yakhona iyabe ingabambi kodwa-ke hhayi ama-WhatsApp asekhona sebela abantu abanye sebeze bangena futhi emaqenjini phecelezi ama-groups so ulwazi baluthola nje olumbijana.